Intatheli zindaba yeStudio 7, uAnastasia Ndlovu uthi amapolisa ogatsha lweCentral Investigation Department, ICID, amtshayele ucingo lamhla ibuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo izolo, ababikwa bebexotsha abathengisa ezitaladini kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi ulokhe esizwa ubuhlungu emzimbeni ngemva kokutshaywa.
Ubuhlungu bomzimba lokhe bukhona, intamo, ukunyathela nyathela nzima, leqolo lingathi liyatshisa-tshisa, ubuso buyehla ukuvuvuka, kodwa amehlo abuhlungu lekhanda. Njalo ukuhlukuluzwa kwabantu kukhona. Le ntatheli zindaba ebengilazo izolo, lazo zitshayiwe but njengokuthi bengabantu abangamadoda benelisile ukubaleka. Umsebenzi wami ngokuthatha izindaba ngisekelwa yisisekelo sombuso welizwe esingivumelayo, lo hulumende angivumela ukuba ngisebenze eZimbabwe. Mina I'm an accredited journalist under Voice of America. Akukho engikwenzayo okungekho emthethweni eZimbabwe. Ngihlawulile yonke imfanelo engenza ngivumeleke ukusebenza eZimbabwe. Okwamanje silinde ukuthi Sonya mangalukuthi ukutshaywa kwabantu kuyabe sokuvela ngaphi.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba.
Remember, even may okay, although so we are gathering information. That's why I'm saying that if the Zimbabwe Republic Police will be conducting our investigations,
Sibuze umgcinisihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda ngalolu daba. Wathi wonke umuntu kufanele alandele imithetho yekhansili, kodwa kasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ephandle kwedolobho njalo engakwazi okuningi okwenzakeleyo. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube kaWard 1 enzikini yedolobho uthi udaba lolu sebaluhlafuna emhlanganweni eminingi leziphathamandla zikahulumende labanye ama-stakeholders ngesiNgisi, kodwa abathengisayo laba okusobala ukuthi abayisibo bezigabeni zeMathebeleland bayala ukusuka ezitaladini.
Ngaba nemihlangano eminingi mina mathupha loba kuthibani. Wazama bamehlula ngoba bamtshela utsharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishona utsharuka ukuthi hhayi uyakuzotora burawayo. Ndibala alisebenzisayo uba kuthibanda uyakwazi azama ukuya khona le. Indaba ka-Five Avenue yaze yadiscussa ukuthi ku-joint operation command at provincial level. By the minister, umama Ncube, babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke. Njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla lithi. Ungafika khona phana bagqokile nje baphelele, izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bantu.
Asizweni umbono kamnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ngalolu daba.
Ya si uhlungu ngalokho sikuzwileyo etshaywa ngemuva kokuthi thina njengenkokheli zentatheli zindaba sifike sakhulumisana lama-political parties ukuthi khona bengahlukuluzi intatheli zindaba. Kuyasihlupha ukuthi khona awukabi lo muntu osethe wabotshwa, ngoba imifanekiso ikhona, lama-videos akhona, abantu bangikhona ababonakele ukutshengisela ukuthi ngabohlangothi luphi. Zama ukuthi sikhulumisane la amapolisa njengoba sike sihamba lawo ilizwe lonke, sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo lokuthi intatheli zindaba zingatholakali lo monakalo. Kubuhlungu kakhulu uthole ukuthi khona laba abantu batshaye intatheli zindaba ngomfazi ngesikhathi kule nsolo yokuthi khona balutshwana abantu abasifazazana abazintatheli zindaba. Nangu lo usisi Anastasia ozimiseleyo ukuthi asebenze, kodwa sesitholakala ukuthi kulezigebengu ezitshengisela ukuthi khona azifuni ukuthi kube le ntatheli zindaba ezingobomama. Siyakusola kakhulu lokhu, sicela amapholisa ukuthi khona ekhangele into leyo, acubungule ukuthi uhambe njani labo abathe babonakala ukuthi yibo abathi bephambi kwakho bebise phambili kumakhosi.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ezigoqela iZimbabwe Union of Journalists, iMisa Zimbabwe, lezinye lazo sezisole kakhulu lolu daba, njalo zithi zizaphathisa ngendleko zokuthi uAnastasia Ndlovu athole usizo lokuhlolwa emichineni.